aba bonisa ngeze science lezo twayisiso bekhuluma ngento ethiwa ukuguquka kwezomkhathi okuthiwa iclimate change izizinto lezi sizibonayo and iclimate change ibonakala ngemumo womkhathi ongaqondakaliyo ongalandelelekiyo futhi uma kusenzakala kuba leziqhotho kube lolaka esingakuthi ukuthi imvelo ingani ithukuthele so yikho konoko kwenzakalayo ukuthi kube leziqhotho to kube le monakalo izulu lakhona linxa lithe lana line litshiye lidale umonakalo omkhulu ikuyingxenye yalokho kuthiwa yikuguquka komumo womkhathi iclimate change ebangelwa yikukhwela engathi kwama-temperature umhlaba usutshisa kakhulu ngenxa yokuthi bathi bona ingubo le embese umhlaba ukuthi ungaphambaniswa ngama-radiation asuka phezulu outer space elangeni usibhobokile kumbe isivudukile ivuthuzwa yikwenza kwethu esikwenzayo intuthu esithunqiselayo ngama-industry ethu lezimoda so yikho okutsho United Nations ukuthi kumele abantu siphatheke kakhulu ekulwisaneni lokuqeda ukubhubhudeka kwe-ozone layer so nxa kusekwenzakala kanje kuyasibonisa ngokusobala ukuthi kuliqiniso ngempela ukuthi climate change ikhona
sizwile njalo ingcwethi kwezomkhathi zisithi abantu bengaphuthumi behlanyele bebona ingani izulu lokuthi belime seliqalisile ungathini ngalokho
yikho kuboneka khona okokutshengiselayo ukuthi izulu leli lingaze libe khona libe libuye kangamandla libe lolaka libe leziqhotho kodwa kuzaphinda futhi lihambe kukhwame emhlabeni so kuqakathekile ukuthi silalele isixwayiso esizinikwa ngabezomumo womkhathi so into esamqoka ukuthi siphathekeni sonke ekulondolozeni ezemvelo zethu ukuze imvelo ingaqhubeki isithukuthelela
sesikhuluma ngezokulima abantu bazwisisa na ngokuguquka komumo womkhathi lokuthi bengalima ezinye izilimo abangazejwayelanga
kusase ngumsebenzi ukuthi abalimi bazwisise ukuthi kumele bayenze into ethiwa adaptation baguqule indlela abalima ngayo lezilimo abazilimayo ngiyangitheke emandebeleni ngapha abantu bese balahla izilimo zabo zemvelo bathatheka ngokulima umumbu njengendlela esilima ngayo abantu bese silikwazi ukugijimisa ukulima ngamatelekitha sibhubhuda umhlabathi sifaka ama-fertilizer ayenziweyo ingani lamazwe athuthukileyo ama-developed countries wonke umuntu sesithenaka kubuyelwe ku-state sendalo kungabi le-industrialization so sikhangela ukuthi abantu saqhubeka sifundisana labo senza imikhankaso sisebenza lengatsha zikahulumende lenhlanganiso ezinye ezizimeleyo lamankampani ukuze abantu baze bakuzwisise khona lokho ukuthi umumo womkhathi usowaguquka uyanjalo uqhubeka uguquka basebenzise indlela ezihambelana lesikhathi njalo balime izilimo ezihambelana lesikhathi.